Abafundi laba bebethe kwaqa ezesa training center emhlanganweni wezinafu general council lapho okufike khona amapolisa awuphazamisa ngemva kokubotshwa kwabo bathwalelwe enkambeni yamapolisa eHarare Central Police Station lapho ababhadalise imali yefayindi besethethwa amacala okubuthana bephazamisa ukuthula abanye babo balimele njalo basesibhedlela omunye obesemhlanganweni lowu ngugugulethu Sibindi ofunda eGweru Polytechnic othi amapholisa achaye alimaza abafundi laba bengakababophi
ngisukumile yesterday izolo ngibuya lapha to meet with other comrades I mean friends and labo nabanye labo abasuka on amaparts wonke awezimbabwe bafikile unannounced siyabe siyivele sixoxela sitshele indaba zethu addressing ama-issues and then bafika bathe befika abanye babachaya vele babuye begqoke impahla zokuchaya abantu so basichaya
umokwethi nare laye ngalamathe ngokwenziwa ngamapholisa
abantu abalimile bafika maybe ngathi 10 abanye abachaywa ngamapholisa then abanye balimile bebalekela amapholisa
umokwethi uqhubeke esithi abafundi sebekhathele ngokukhahlanyezwa ngamapholisa
ubudlwangudlwangu lowo owenzakalayo lapha elizweni tengisa ukuthi isiteti siyesaba amayouth ngoba thina njengamayouth sizimisele ukulwela leli lizwe ngoba inhloso yethu bekungasoyiwe kulwa le state kodwa besize ku-general council yethu njengama-student njenge-student movement njengezinaso
isikhulumeli samapholisa ukhomishina Paul Nyathi uthi abafundi laba babotshelwe ukudlakela abalenze ezesa training center uthi benze lokhu kusanda kufika amapholisa endaweni le kodwa abafundi bathi batshaywe njalo babotshelwa ize ngoba sebeqhuba umhlangano wabo ngokuthula kunabanye abantu eZimbabwe lenhlanganiso ezizimeleyo abachothoza okwenziwa ngamapholisa kulezi nsuku ngesikhathi kulungiselwa umhlangano weSADC omunye wabo ngumnumzana Comfort Mpofu
sikhangele ukubotshwa kwabatha ngapha kulungiselelwa iSADC summit kutshengisela ukubana uhulumende ukusithetha sithani uyesaba uhulumende uyesaba abatha uyesaba amandla alabatha kutshengisela ukubana uhulumende kaqakathekisi i-constitutionalism uhulumende kaqakathekisi amalungelo oluntu khonokho ke kutshengisela ukubana iZimbabwe isakhatshana ukubana sithi kule space esivumela abantu ukuthi kube le-democracy
kodwa umnumzana Mabutho Moyo ilunga lebandla le-ZANU-PF uthi kusemthethweni okwenziwa ngamapholisa eZimbabwe
asilazitha thina sidinga abangani kodwa leyo relationship yokusebenzisana kumbe phecelezi engathi ubudlelwano lobesikhuluma ngabo kumele kube yibudlelwano obokuthi lami ngiyathola la uthole
okwamanje kulamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change agoqela umkhokheli wabo umnumzana Jameson Timba abavalelwe ejele bemelele ukuthoniswa amacala okungena umhlangano we-Day of the African Child okungekho emthethweni kuke kwabotshwa kumaviki edlulileyo amalunga e-National Democratic Working Group ayenika abaswelayo ukudla eHarare kubikwa njalo ukuba amapholisa namhla aphazamise umhlangano we-National Association of Non-Governmental Organizations ngimele i-27 ngiseHarare ngumnondolozi Ndlovu.